Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 3 kumpalakazi 2020 ngontungamili nkumo. Endaveni zekuseni lamhlanje
balutshwana abaza wathola ke ama bonus ngokuthi ama company bevalile phela.
Inhlanganiso yeZCTU ithi izisebenzi eziningi azisoze zithole iholo lebhonasi lonyaka ngoba amankampani amaningi engatholanga insuso ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Akula into eqhakathekileyo ukudlula impilo yomuntu. Ama-examinations ayakwanisa ukuthi abhalwe ngesinye isikhathi.
Inhlanganiso yababalisi iathuzi ithi uhulumende kumele amise ukulotshwa kwemihloliso njalo avale izikolo ngoba umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka ngamandla ezikolo. Umgcinisihlalo wekomiti yezempila kahle kukhansili yakobulawayo uthi ukuvulwa kwemingcele kwengeza ingozi yomkhuhlane we-COVID-19 ngakho uzulu kumele azivikele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZCTU ithi izisebenzi eziningi azisoze zithole iholo lebhonasi lonyaka ngoba amankampani amaningi engatholanga insuso ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ithi ngokunjalo imuli ezinengi zizadlala ikhefu lekhisimusi zisebunzimeni obumangalisayo. Amankampani amaningi ebevaliwe ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kusukela ngombimbitho lapho kwaqhamuka khona umkhuhlane lo. Amanye alawa mankampani abikwa ahle avalwa kokuphela njalo amanengi alawo avuliweyo abikwa esadalala. Abamabhizimusi amancane ikakhulu abazisebenzayo labo bathi umkhuhlane lo ubatshiye besesimeni esibi kakhulu. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Amabhonasi ahlezi ayinkinga kumnyaka nje edlulileyo. Bangaba banengi ke kulo mnyaka abangaswela kodwa ke amabhonasi avele ebesebhadalwa ngokuthi ikampani ilenzuzo engakanani. Sesizabona ukuthi nxa kusetshenziswa ngokuthi kwenziwe malini kulo mnyaka hatshi ke balutshwana abaza wathola ke amabhonasi ngokuthi amakhampani bevalile phela. Kodwa siyakwazi phela ukuthi abanye kade bevele benikana amabhonasi ngenyanga ngenyanga. Lokho ke akusoza ke kuphambaniseke ngokuthi nxa ungazange ke usebenze phakathi komnyaka kutsho ukuthi kube kungela bhonasi. Kodwa nxa ubuyelile emsebenzini ke wabamba bamba hayi ibhonasi uyayithola ngokuthi ke ibhadalwa ngenyanga ngokuthi leyo nyanga njalo lithole inzuzo engakanani. Sikhangeleleke ukuthi bakhona ke abayizihwaba ke asebeza qatsha ngomunwe baningi ke abaqhatshi asebeza kwala ngokuthi kade kuomile loba nje kade kungcwebeka bese bencitsha ke izisebenzi ke ibhonasi loba nje begwanisa ukuthi bebhadale.
Yona ikhisimusi yalonyaka liyibona njani njengoba abantu bebesebunzimeni obungaka?
Ikhisimusi yalomnyaka izaba lomehluko lamakhisimusi emnyakeni edluleyo ngoba phela ube ngumnyaka obenzima ebantwini abanengi izisebenzi laba amabhizinisi sibone izisebenzi ke eziningi zikahlekelwa imisebenzi bezingakaze zibuyele emsebenzini abanye kuzaba nzima ke ukuthi babe lenzuzo eziza kwenza ukuthi behambe ke bayebona izihlobo kumbe bejabule nje lezihlobo zabo amabhizimisi abanye behlulekile ukuwavula lawo mabhizimisi kuyakutsho ke ukuthi kulama services ke angesekhoyo kade siatholakala kuphelene komnyaka abantu kade bewasebenzisa bejabula so ngumnyaka ke ongamuhle ngumnyaka ke ochiyene leminye iminyaka kungaba kusekuhambeni kungaba ekutholeni izinto ngumnyaka nje esingathi abanengi bafisa ukuba udlule ngokuphangisa awusozwa keke ufanane leminye iminyaka
umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iyathuzi ithi uhulumende kumele amise ukubhalwa kwemihloliso njalo avale izikolo ngokuphangisa ngoba umkhuhlane wecoronavirus usumemetheka ngamandla ezikolo. Lenkuthazo iza ngesikhathi sisanda izikolo ezilabafundi lababalisi ababanjwa lumkhuhlane. Isikolo seGoromonzi leseWadi Love ezisemashonaland East zibikwa zivalwe kuthange ngemva kokufunyanwa kwabafundi abedlula amajumi amahlanu 52 belomkhuhlane weCOVID-19. Isikolo seMthabezi High eMathebeleland South laso sivaliwe ngesizathu esifanayo. Ezinye izikolo esezihlanganele odubolunye sigoqela eseJohn Talak eNtabazinduna, iMatopo High kanye leChinoyi High. Ezinye zalesi sikolo zivaliwe okwesikhatshana kodwa zaphanga zavulwa ngoba uhulumende esithi imihloliso kumele ilotshwe loba sokutheni. Lanxa uhulumende esithi kulabafundi abangamakhulu amathathu kuphela kumbe amane asebebanjwe lumkhuhlane, inhlanganiso ye-ATUS ithi bedlula inkulungwane elamakhulu amahlanu. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Neshine Mutsitirwa.
Sainza hii research njengehlanganiso esayibiza ukuthi Education Crisis Report. Hii research leyi sayenza isikolo zingakavulwa. Phakathi kwe research ona leyi safaka ama recommendations. Sathi ukuthi izikolo zivulwe kumele kube le enough public transport for abantu bana besikolo kuphela ikakhulu labo abasemadolobheni ukuthi baya commuter every day. Sayenza inye recommendation ukuthi umntwana wonke lombalisi wonke kumele atestwe umkhuhlane we COVID-19 izikolo zingakavulwa. Ukutestwa not ukuthi temperature. Sayenza enye recommendation again ukuthi kumele kube lempahla ezokufikela umkhuhlane we COVID-19 esikwanileyo esikolweni. Sakhuluma ngendaba futhi yamanzi. Sakhuluma into eziningi. Sayenza ama recommendations abaningi. Sawasubmita kuma relevant authorities ngoSeptember isikolo singakavulwa. So lokhu esikubonayo ku Ward Love ngama results ukuthi amanye ama recommendations ethu kalalelwanga.
Njengenhlanganiso lifuna kwenziweni kahle kahle lifuna luphathwe njani lolu daba?
isolution engaba khona simele sikhangele ukuthi akula into eqhakathekileyo ukudlula impilo yomuntu. Ama-examinations ayakwanisa ukuthi abhalwe ngesinye isikhathi, kodwa umbalisi or umntwana angavele alahlekelwe ngempilo because of COVID-19 esikolweni, akusela reverse. So kungcono sivumelane ukuthi ama-examinations asuspendwe, ngoba thina njengenhlanganiso sike sayenza ama-recommendations wona lawo ukuthi kungcono ama-examinations abhalwe umkhuhlane lowo suphelile. So kungcono sisuspend ama-examinations sidile nomkhuhlane lo we-COVID-19 kwenzela ukuthi uphele ezikolweni, then ama-examinations sizabhalwa. So kusave
umnumzana Nation Mudzitirwa isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS. Kusenjalo umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uNkosikazi Sinikiwe Mutanda, uthi uZulu kumele alimuke njalo azivikele kugciwane le-coronavirus, lona athi lilakho ukumemetheka ngamandla kulandela ukuvulwa kwemingcele yelizwe ngolwesibili. Umutanda uthi kuyadanisa ukuthi idolobho lakoBulawayo yilo elihamba phambili kulesi nsuku ngabantu ababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo. Lanxa uhulumende engakethuli amanani ayizolo ngolwesibili, iBulawayo ibilokhe ikhokela ngenani labagulayo elizweni lonke jikelele abangu-516, ilandelwa iMatabeleland South ngabantu abangu-148. Kuzinga lesithathu kule Mashonaland West yona elabantu abangu-139, ilandelwa lidolobho leHarare ngabantu abangu-134. Asebetholakale belomkhuhlane lo elizweni lonke selokhu waqhamukayo sebengu-10,129. Asebepholile bangu-8,643, kuthi abalokhe begula bangu-1,209, asebebhubhile bangu-277. UNkosikazi Mutanda uthi uZulu kumele azivikele ngazo zonke indlela ngoba ukuvulwa kwemingcele yelizwe kuza lengozi enkulu.
Ilizwe laseZimbabwe liyilizwe bakithi eliphila ngamanye amazwe, and abantu basekhaya lapha eZimbabwe abakoBulawayo kuphilwa vele ngokugijima kuhlanganiswa from other countries, okungangokuthi usuka kube nzima. But njalo engingakutsho ukuthi if i-government isikhulumile, thina njenge-council as a local authority asila okuningi esingakwenza, lanxa sibona ukuthi isimo asilunganga kangako ukuthi kuvulwe ama-borders. But manje sethe havulwa nguhulumende, maybe kungaba le ndlela layo abayibonayo abayicabangelayo ukuthi abantu bengayilandela. Kodwa hayi, kungasonto enhle kangako sikhanyele umkhuhlane wonalo we-coronavirus ukuthi usumemetheke kangakanani ikakhulu lapha koBulawayo.
Isingena nje kukhefu leKhisimusi, imingcele isivuliwe, siyazi ukuthi kuzaba lokuxokozela okukhulu elizweni. Kuyini ongakuxwayisa abantu bakoBulawayo loZulu jikelele?
Zakhamuzi zakoBulawayo, zakhamuzi zaseZimbabwe, okumele sikunanzelele and sibekwazi ukuthi i-coronavirus ikhona and iyabulala. Engikuxwayisa abazali, abantwana, uZulu wonke jikelele ukuthi let's observe i-social distance, as avoid nini ama-unnecessary gatherings, asizame nini ukuba la singayenzi ama unnecessary movements asizame nini ukugeza izandla zethu nge running water sile sepa asigqoke nini ama mask at properly asiyekele nini ukuchawulana and asiyekele nini ukuhambelana okunye okubonayo la ukuthi hayi lokhu kakukho necessary asizinanzelele nini impilo zethu and kunje kamaboda esevuliwe let's make it a point ukuthi izihlobo zethu ezibuyayo zihambile zaya testwa iCorona konke okufanele ukuthi bakwenze before they get into the country bakwenzile na ngokunjalo masiphuma sihamba uqhakathekile ukuthi silandele wonke ama regulations ama COVID regulations akhona asemthethweni lamanye esingakwanisa ukuthi sizinanzelele lona njengesithi njengesigaba njengelizwe
uNkosikazi Sinikiwe Mutanda ngomgcini sihlalo wecommittee ebona ngezempila kahle kucouncil yakobulawayo njalo ungucouncil ka ward 10 Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze ugatsha lwezemithethwandaba olweJudicial Service Commission ukuthi lukhokhele imizamo yokulwisa inkohlakalo elizweni ngokuthonisa amacala ngokuphangisa. Iphephandaba leHerald lona lithi umanyano wabosomabhizimusi bezimbabwe labeSouth Africa weziMporters Consortium usuthole imali yeMelika engange-$300 million ezasetshenziswa ukuthuthukisa umngcele weBait Bridge. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani baphathi beStudio 7 eyisintokuzela inhlelo ngibingelela leZimbabwe omuhle isithi mina. Nje corona le abantu abakayazi sibili bayakhuluma nje bese dluliso ukuthi nje abantu abafuna ukuhlalwa impukane emlonyeni basitshela ukuthi ngokuthi khaso kuchisa icorona ayihlaseli kakhulu abantu bephela kangaka eBulawayo awubona ukuthi lokho vele ukuthi ngiyomqandwe laba bakakwazi kuhle bese ngibuya lapha kuMDC ngisithi mina hayi uBebe kabatshengisele ukuthi yena ipolitiki wayingena elenhloso yokukhulula abantu engalanhloso yemali njengomakhuphi so ngikatshengisele njalo ngiyamazi ukuthi uyindoda lo banyekho laye mina ngu-alliance yena ekuthi but ngiyakwazi ukuthi inhloso yakhe iyafisa ukubana abantu beZimbabwe bakhululeke but kodwa ngendlela eyokuthi iZANU-P F vele ihlezi incindezelo njalo isebenzisa labantu abakuphathi abanjengale obhugeni laba behlangana labo beZANU-P F wonabo ngisithi mina njengabantu beZimbabwe umakhuphi abangamkhangeli vele ngoba uzabangena isiganga abangasoze baliphutha isinanga isinanga ngisithi mina babambelele kuChamisa ngoba uChamisa lombono ngicela futhi kini futhi ngihambiseleli i-audio yami ngisithi ngidinga uMathula Lusinga owayelandela uChamisa kunationali kuyuthi engumkhokheli esekela uChamisa ngisithi mina lapho khona engakhohlwa ukuthi sile njongo yokukhulula iZimbabwe khona kuyansa silale egangeni kumele sibuye silale futhi baze bakhululeke abantu singabathiyi abantu besendleleni asibafikise ekhaya yeah asibafikise Mathula asibafikise yimi Alexander Khanye engikhulumayo
zani bonani abantu bakithi kanjani ngezindawo ngezindawo hayi angazi oliqiniso le into into engiyibonileyo ngalo mfazi kaShiwenga kodwa umuntu uza ekhoti ephakathi kweambulance ngapha abantu bazabhekelela ukuthi uShiwenga is a minister of health ngumuntu obheka impilo zabantu umuntu uma engebe esenza njalo umfazi wakhe umuntu olala laye engamzweli ukuthi uyagula oro unjani kodwa ngendlela isizwe esenzakale ngakhona what more abantu nje abantu makhaza abangamaziwe uzowaphatha njani abantu engela sikhele lo muntu olala laye emhambise ekhodi ephakathi kwe-ambulance hayi kodwa lalabala ilizwe yalikusawabaya abantu leliya kodwa ikakhulu mna nzola isikolo laphana isikolo kasikho kulaba abantu labo ubona bejahwa ukuvula izikolo nje abafundanga laba abantu and akula nto ezakeleyo ezikolweni lapha kwethathwa nje kuphela kuyaphushelwa kuphela ngoba bona konke into yonke bayafisa kuphela mina ngalitshela ngathi angekhe uhlukanise i-coronavirus le ezanubhefu yinto eyi-one kuyafanana kuyabulala konke lokho ubona bengelandaba labantu kanti bayazini bayazini okokuqala yini into abayaziyo mna ngakho lapha bazokuthi uprezidenti bacabangele ukusela nje kuphela abakwazi ukuthi uprezidenti kutshoni lapho abakwazi ukuphatha abantu abakwazi ukuthi ukuphi igama elithi iprezidenti litshoni ubona betshontsha kanje bebulala ilizwe wezi yikungafundi abayazi lutho lapho laba badinga ukuhanjiswa ezikolweni bayefundiswa
bantu isikolo bantu uhulumende shwaka kavali isikolo bantu kavali isikolo lezi kambe kaboni yini ukuthi kwenzakalani shwa ngabantwana besikolo indawo bengelazwelo kangakana wabantu awu kotyana kumbe ukuthi kwenzakala emadepheleleni kuphela ngapha yibo kakwenzakali khona le izikolo kemikhuhlane khona kayikho yikho bethuli kangaka ngoba ngabe kwenzakala libo nithemba abe sekuthetha icebo zingaki izikolo sezivalwa kanti sezibe mkhuhlane ye-covid khona lokho and bakhuluma ukuthi kalungiselelanga yena wathi ubalungiselelena balungiseleleyo kade ezinto bana nanto umkhuhlane wangena ezikolo kodwa bathi balungiselele lokho besenza inkani kuphela eyi laba abantu bakithi bazazithwalisa nzima laba heyi hayi hayi ukuthi kwenzakala ngapha kithi emadebheleleni ngabe kukibo khona le ngabe sebona icebo kwenza ulunya kuphela
salibonani salibonani mthokazi hayi thina siyayithakazelela sibili ukuvulwa kwamabhoda amabhoda siphila ngawo ngezindlela esiphila ngawo ikakhulu emaphilizini siyadubeka sisemakhaya amabhodi besincedisa ukuthola amaphilizi kwezinye indawo
sibonani izihlobo njengendawo zonke liyanayo inizulu lapho ekhona thina konya lisungula namhlanje kwalisini ya siyabonga ungwenya edaluka ngiyalithanda lonke ihlobo vukanini kuseni
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iziphathamandla zakwele Nigeria zithi ziphakathi kwemizamo yokuhlenga abesifazana abalitshumi abathunjwe liqembu leBoko Haram ngesikhathi lize lihlasele ngempelaviki lapho elabulala khona abantu abangu-78 ozancintisa kukhetho lukamongameli emele ibandla eliphikisayo kwele Uganda umnumzana Bobby Wine uselovele ikhomishini yezokhetho kulelo lizwe ekhonona ngokuhlukuluzwa kwakhe kanye labasekeli bebandla lakhe ngabezomvikela amazwi alandelayo aveza imbono kahulumente weMelika. E ikhuluma emhlanganweni obumayelana ngele Afghanistan oqhutshelwe kumabona kude umphathintambo obona ngezombusazwe u-Undersecretary for Political Affairs umnumzana David Hale uthembise ukuthi uhulumende weMelika uzaphathisa ele Afghanistan ngemali engange $300 million kumnyaka ozayo. Injongo yethu sonke ngeyokuthi kube lokuthula kwele Afghanistan njalo leli lizwe lihlalisane kuhle labomakhelwane balo lihlonipha amalungelo ezizalwane zalo. Kumele libe leqiniso njalo lokuthi akulazitha eziqoqa ukuhlasela ilizwe leMelika kumbe abangane balo zikhonapha, kutsho umnumzana Hale. Elemelika lizimisele ukulondoloza lokuqhelisa intuthuko esifezwe ngele Afghanistan kusukela ngomnyaka ka-2001. Lintuthuko igoqela ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu bonke base-Afghanistan okugoqela abesifazana abasakhulayo kanye lemihlobo yabantu abalutshwana. Kulokulandelwa njalo kumthetho ukuhlonitshwa kwezinqumo zamazwe omhlaba kanye lohulumende ogoqela wonke umuntu njalo enguhulumende oyenza izinto zakhe ngendlela esegcekeni. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo ugcizelele wathi ele Afghanistan lalo kumele lisebenze katalala lilethe ukuhlaliseka lokuvikeleka kwabantu kulelo lizwe.
I'm talking about things like economic reforms, real anti-corruption efforts, including our drug interdiction, respect for human rights.
Ngikhuluma ngezinto ezifana lokuthuthukisa inhlelo zenotho, ama-economic reforms, ukulwisa inkohlakalo, ukuvimba ukuthengiswa kwezidakamizwa, ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu, ukuhlonitshwa kwenkolo zabantu ngokulinganayo, ukusungula umumo owamukela amabhizimusi azimeleyo, kanye lokuthatha amanyathelo okuthi leli lizwe lizimele. Umnumzana Pompeo uthe izinqumo ezizathathwa kunkulumo zokuqeda impi kulelo lizwe ziza kuba lomthelela kundlela amazwe omhlaba asekela kumbe aphathisa ngayo ele Afghanistan. Wengeze wathi amazwe omhlaba alendima amele ayidlale ikakhulu amazwe angomakhelwane e-Afghanistan ukuze aphathise leli lizwe libe lokuthula lela kusasa elikhazimulayo njalo elicacayo. Elemelika lithembise ukuphathisa ele Afghanistan ngoncedo olungena ku $300 million ngo-2021, kodwa lithe liza kwengeza enye njalo i $300 million lingasuthiseka ngenkulumo zokuletha ukuthula, kuchasise umnumzana Hale. Sonke nisilesabelo kwela kusasa leAfghanistan. Sifuna kube lokuthula. Kumele sifake ilizwe leli endleleni ezakhokhelela kwela kusasa elizalethela isizalwane zalo impumelelo, kutsho uHale. Uhulumende weAfghanistan kumele laye adlale indima yakhe. Yiko okukhangelelwe nguZulu wakuleli lamazwe omhlaba. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Siziqhiveke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZCTU ithi izisebenzi ezinengi azisoze zithole iholo lebonasi lonyaka ngoba amankampani amanengi engatholanga inzuzo ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Inhlanganiso yababalisi i-ATUZI ithi uhulumende kumele amise ukubhalwa kwemihloliso njalo avale izikolo ngoba umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka ngamandla ezikolo. Umgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle kukansili yakoBulawayo uthi ukuvulwa kwemingcele kwengeza ingozi yomkhuhlane wecoronavirus ngakho uthi uZulu kumele azivikele. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Oliver Elisayo, Montungamilinku.